indlela vele iminyaka eminingi edlulile indlela yokusenzwa ngayo izinto. So umuntu uyazibuza ukuthi uma kunjalo lo sekhonona esithi yena hayi lo ungitshaya ngesicathulo kakhiphi izicathulo silo ngezibhakela kuphela sasikwenza kunokho sisakhula sibancane. Asithi usulela yakatheni alonke kukhabe unaye kulimaza wena ulokhu uthi kumele ngikhiphe izicathulo akutshaya kuphela. Akutshaye uhle wethuse nabantu abavele bekhangelela ukuthi mhlawumbe lolu khetho luzabangcono sebehle becabanga ukuthi kuyo ukuthi vele sikuyanjalo kungena even noma zoluphethe ukhetho futhi ukuthi baqalise futhi ukuthi siciliwe sikhawu kuyacula ingoma efanayo kuze kube nini. Usucabangela ukuthi mhlawumbe labona abaphikisa uhulumende njengoba basebesenzela izikhwama zabo mhlawumbe ukuthi bangaphikisa bancintise baphumale something ekuncintiseni khonapho ngoba angazi ukuthi enye impendulo umuntu angayithola esizathu sokuthi kuqhubeke kwinto efanayo nje bebelokhu bekuwa bekhala bebengakuwa kuvotwe kungakhethwa nampo sebekhala futhi kudlule bese bezabakauthi ayi kujikela ichebechebe ikhononi umuntu ongumuye umuntu nje ngiyadubekayo ekugcineni.
Umongameli Emmerson Mnangagwa useze sithi kukhankaswa ngokuthula, ungathi uqinisile yini lapho njengoba amalunga ebandla lakhe kuyiwo agconwayo ngokubangela udlakela?
Same story, kuyafanana nje indaba yakhona kungani ngumdlalo thina sivela kubhekwa nale yokudlala amadrama ukuthi kuyabhala iscript wena usuphiwa kamalayini akho oza kukhuluma uzitshele lokuthi ma ukhuluma lo kumele uveze uzonda ma ukhuluma lo kumele usmayile ujabule uyabe ubhalelwe iscript lesiya. So iscript lesiyana asitshintshi vele kubalwa same script. Lokhu sihlele sikuzwa lo moyi umgabe ubekhuluma into efanayo athi yena akafuni umsindo kodwa umsindo ubekhona, athi yena kufunakala ukuthula kodwa ukuthula kungatholakali. Umuntu wamshiwa ma ungababuza abantu sibili hayi labo abajabulayo labo bebegoka ama-t-shirt abaphiwa mahara, kodwa ma ungabuza umuntu mpelo ohluphayo ngokudingela umntana akhe ukudla ukuthi angitshela ukuthi uyakujabulela khonoko kwenzakala eZimbabwe, ukuthi angitshela ukuthi uyajabula mpela ukuthi kulo khetho eZimbabwe. Abaningi bafuna ukuthi ayidlule lento ayidlule siqhubekele phambili siphandele abantwabethu ngoba abazombangazwe ama-politicians akhanya anaki ngomuntu anaka ngezombangazo kuphela.
Ubona impumela yokhetho ingaba njani? Zindala zombili yini zanu-PF ne-CCC kumbe hhayi amanzi akugelezela kweni lodwa ibandla?
Hayi singazo ukuthi zindala ukuthi zilamandla sithi sezindala vele zihleli zisenza khonoko inkabi lezi ziyadibana abantu babukele kuzele ukuthiwa yi-CCC kuthiwa yi-MDC vela ngoba kutshintshe nje amagama kuphela into efanayo kuthunzwe baleke uyibona isithinga nanso isithingi siveze uthuli luphandle abantu uthuli lwakhona sebeyigwazile. Ngemva kokhetho lolu izawina izanu ingawina i-CCC izokomplaina baze bagcine babhubhudla amagwebu.